Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela kuStudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 12 kuZibandlela 2018, ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyazidinga ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwiindaba zokuxoxa ngezombangazwe, kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababe le mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhomisana umlotha ngombhoqazwe wegugurawundi.
Ubaba umzuru ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo okumele uZulu kandaba ayiphile le mpilo, kodwa ukuthi sukuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayerejista njengamavota.
Osaphethe isikhundla somkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Muturi wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare ngenhloso yokuzibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi odla uBhedu wontuthu ziyathunqa ngomculo wakhe weKwaito umkanyiso moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Akusoze kwafa kwaba lokubambana eZimbabwe nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaxolisanga ngokubulawa kwabantu bezigaba zeMandebeleni laseNkabazwe kumbhuqazwe kwegugurawundi. Le yimbono yabantu abaningi abakhulume emhlanganweni obuhlaziya lindaba kobulawayo namuhla, abagoqela umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, ingcwethi iGqwetha umnumzana Sipho Malunga, wake wabalibutho umnumzana Martin Rupia kanye lonkosikazi Elna Sisulu.
Yena unkosazana Elna Sisulu nguye wayelela olela amalungelo oluntu. Umhlangano lo uqhutshelwe eRainbow Hotel kobulawayo. Izikhulumi lezi zithe uZulu weMatabeleland leMidlands uqhubeka ebuhlungu kakhulu ngokubulawela izihlobo labangane libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Ukuze kube lokubambana, uhulumende kumele athathe amanyathelo njalo evume ukuthi ngempela waphambanisa, kutsho iningi. Kunjalo nje emhlanganweni wokuhlaziya udaba lunye, kuqhamuke inkalakatha yomsindo oqoqwe ngabenhlanganiso yeSurface Trust eHarare izolo ntambama, lapho abasekeli bebandla leZANU-PF abakade bevimba ukuthi kungaxoxwa ngodaba lokukhomisana umlotha.
Okunengi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Kusuke kwaba lomsindo abanye abasakhulayo abanakanyela ukuthi ngabezana uPF abale ukuthi omunye walabo okade kumele akhulume kulingxoxo usikhwica mfundo umnumzana Martin Rupia esezakhuluma bethi wayelilunga lebutho likaSmith, yikho kalalungelo lokukhulumela abantu ayebabulala. Abaningi abazange bazwisise ukungenela kwabasakhulayo laba kulolu daba. Omunye wabo ngumkhokheli webandla leZaphu owake waba njalo isiphathamandla uhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Dumisa Dabenga yena othe lokhu kuveza sobala ukuqakatheka kokuthi ikomishi ye-Peace and Reconciliation ikhokelwe ngumuntu ongelabandlululo ozaqhuba umsebenzi wakhe.
Umuntu okhululekileyo ongelabandlululo ozakwenza okufanele ukuthi akwenze ukuze aphutshise indima ye-commission ozaba lokubekezela.
Oloba amabhuku ezemfundo odume kwezombusazwe izizalwane zaseSouth Africa unkosikazi Elina Sisulu uthe ukuze ilizwe lenelise ukudlula lesikhathi esizima kumele uhulumende ahloniphe inhlanganiso ezela amalungelo abantu lentatheli zindaba.
I think the issue of institutions, respecting institutions and
uhulumende loSulu kufuze behloniphe amalungelo abantu behambe phambili ngokwalwela njalo lokuhlonipha uzibuso wentatheli zindaba.
Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi abantu kumele bafunde ukwamukela imibono ehlukeneyo kuleyabo ukuze eleZimbabwe lithuthuke.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe. Kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa kupha ibizo elibi kulizwe lethu njalo kwenza engazathi eZimbabwe abantu abakhululekanga ukuthi bexoxisane njalo bebethula imbono yabo ehlukeneyo.
Unobhala jikelele wezaphu uMnumzana Mjokisa Noko uthi abasakhulayo abazame ukuphambanisa umhlangano wokuxolisana egrawundi kumele bakhuzwe.
Uyabona ukuthi indaba leyi iyahlokoza, ihlokoza abantu abaningi and izabamba abantu abaningi, iyabamba abantu abaningi. Abafana lapha ukwenza abakwenzayo, it's a show of intolerance.
Umhlangano lo uxoxwe ngabesaphezi trust ubule njongo yokuhluza udaba lomphuqazi ogugrawundi lapho owabulawa khona abantu abedlule inkulungwane ezingamashumi amabili ezigabeni zemandebeleni kanye nenkabazwe ngeminyaka yabo 1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lethu sigasashiya abantu abalomhlulo behlukumezekile kuze kube lalamuhla lokhu inzondo ibibhidla ngoba kungela owaxolisayo kuze kube lalamuhla. Owayengumongameli Robert Mugabe uze wasuka embusweni engazange axolise isikhathi asithi ngamazwi akhe isikhathi sokuhlanya. Lingxoxo enziwe eHarare izolo iyaqhubeka kobulawayo namhla ntambama njengenjongo yokuthi kukhulunyiswane lohulumende omusha kamongameli Emmerson Mnangagwa njengoba eselobe igama lakhe emthethweni wokukhuthaza ukukhumisana umlotha owe-National Peace and Reconciliation Act. Imeli esitho 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT uMnumzana Elias Mudzuri wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare namuhla ezibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo. UMudzuri wethekelele njalo amankampani amaningi avalwayo ngenxa yokonakala komnotho ehamba lequla lesiphathamandla zebandla lakhe ezigoqela umsekeli kamgcinisihlalo uMnumzana Morgan Komichi. UMudzuri ukhethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi aphathe intambo zakhe ngoba yena eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uchasise okuningi ngohambo lukaMudzuri.
Babo Mdzuru kubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyompilo omele uZulu kandaba ayiphilele impilo kodwa ukuthi sikuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota ngoba sonke siyazi ukuthi iningi labantu kabarejistanga njengamavota. Njalo kunye futhi ukubhodade kwenza ubesenzela ukuthi azwisise ukuthi umume umi njani ukwenzeka ukuthi nxa sesicubungula indlela zokuthi kuyalungiswa njani njengebandla uma sesinqobile ukukhetha.
Ungathi kuyina kubonile?
Ubonile ukuthi amabhanga lokhu kungelamali abantu lokhu belala emabhanga emandala lapho otho khona sokulibizo nje ngoba nxa ungena uzicutshane wongaka lama-buildings angikhona asesiwa ngoba abantu abavele besebenza khonapho balihlekanyana and iningi labo nabasebenzayo abanye sebeleminyaka neminyaka bengaholi luke bephiwa ama-$20 $50 mhlana benenhlanhla baphiwa ama-$100 enjalo izalwane zasezimbabwe sezibongukuhamba emsebenzini ethemba ukuthi nxa uzawuphiwa leyo yi-20 leyo uzakwanyeza ayincedisa abantwana endlini badle. So yizo izintathu ezikhanyela zona ezokuthi sezimemetheke zafika ngaphi.
Lingathi kulokho akubonileyo kungaba sokulobuvelo na nxa sikhangela isimo kwezenotho ebeyisona kusabuza umgabe lesimo manje sokulohulumende lo okamnanga kwalochiwenga.
Akunamehluko osukona kufanana nalokuthi uthi umgabe lokhe khona ngoba ungakhangela ukuthi lokhe kwasuka umgabe ukuthi yena umnangagwa usenzeni emangalisayo akulalutho ngaphandle kokuthi unike umgabe imali zabo zokuyaphumula ama-veterans lawo kawaholi ngemsebenzi angikhona kayivukanga emabhenki lokho kungela mali kwesitiwa ama-$20 so akulanto etshintshile kufana nokuthi umgabe lokhe khona.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe nsuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu umagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 PM ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo waseAngola umnumzana Joao Lourenco namuhla eLuanda bekhulumisana ngesimo saseZimbabwe. Umnangagwa ubelande ukuyazethula kuLourenco njengomongameli waseZimbabwe omutsha. Amaphephandaba kwele-Angola athi ababili laba bakhulumisane njalo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe. Umnangagwa wachasisela uLourenco ngamalungiselelo okhetho. Umnangagwa obehamba lequla eligoqela umphathintambo wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iofisi kaMnangagwa ithi uza kwethekelela njalo abakhokheli bamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana lamanye kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lolu sixhume umhleli wephephandaba leStandard umnumzana Kolwani Nyathi.
Ngokubona kwami mbona uhambo lukaMnangagwa ukuthi eziveza kwabanye bakhe kwabanye omongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni khangela la ngendlela angene ngayo embusweni ayisiyo ndlela ejayelekileyo dala ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-election uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini kodwa ngendlela uMnangagwa sakhumula indlela angene ngayo ungene ngemva kwebutho lingenele kungenzeka ukuthi abantu omangalo abaningi kurithi bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukaRobert Mugabe embusweni kodwa abazwisisi ukuthi wahamba njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi uba uMnangagwa ebhodele la mazwe akuzwekazi le-Afrika esehambile e-South Africa wakhuluma la mazwe e-Zimbabweans kodwa asho kodwa amazwe ala ma-Zimbabweans lapho uzafanele ehambe ekhona ngoba siyazi ukuthi isiyadide lento eziningi ezenzakalayo i-regional burden ithina ngento ze-politics eze-security.
Kukhona okubambekayo yini obona uMnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni atshiyeneyo la awethekelelayo ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwaMnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-ikhonomi yelizwe. Singathi usazama ukuthi edinge i-leadership engakhangele kwi-ikhonomi. Siyabona amazwe lawa awaqakathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwi-region. So singazayo esithi udinga imali okwakhathesi. Ngabe yeyo imali ngabe idinga kodwa izizithathe Angola ngiyena ngelilodwa ngaza ke fike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-1 day visit.
Umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba leStandard sixoxela eseHarare.
Live Talk lamuhla sihlolisisa umthetho wokukhumisana umlotha oyiNational Reconciliation lengxoxo esisungulwe elizweni lonke ephathelane lombhoqazwe oyiGugurawund.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inyathelo likahulumende weMelika lokumisa uncedo kuhlangothi lwezomvikela kwele Pakistan lwamabhiliyoni phose amabili, 1.9 billion emzameni yokuvimba lelo lizwe ukuvumela ukusetshenziswa njengelizwe lokucatshela khona yilabo abalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo, libikwa lingasoze lanceda kangako ngaphandle kokuletha ukuhlupheka kwabantu makhaza.
Ucwaningo olwenziwe libhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank luveze ukuthi ukufa kwabantu befela engozini zomgwaqo kuphazamisa kakhulu isimo senotho emazweni achiyeneyo omhlaba.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation and Technology isebenzelana le Interlink Academy isungule uhlelo lokufundisa uZulu ikakhulu abatsha ngokuthapha indawo babesebenzisa omakhalekhukhwini olwe Mobile Reporting for Community Journalists in Zimbabwe 2018. Isikhulumelisa le inhlanganiso umnumzana Zenzele Ntebele uthe bakubone kufanele ukuthi benze lolu hlelo ngoba abantu abaningi kulezi nsuku besebenzisa omakhalekhukhwini ekuthapheni indaba. Uthe udubo luba khona ekutheni ekwenzeni lokho amalungelo abantu agcina isephulwa. Umnumzana Ndebele utshele uGaino Gumede weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzafundisa uZulu ukuthapha indaba ngokuthembekileyo.
Kuhlale uhlelo lolu ngolokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenzisa ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ukufike ezingeni eliphezulu kakhulu, especially eZimbabwe, sathola khona ukuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. So lapha zama ukuthi abatsha bangasebenzisa njani amafoni bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli, kodwa sikhuluma exactly khona okokwenzakalako. Isikhathi esiningi kuhlupho lwabo-WhatsApp labo-social media ukuthi abantu sengeza amanga amaningi esingathi yesikhiwa i-exaggeration, sengigcina futhi kusenza i-fake news. Sizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi lokhu abakuthele ezandleni yizikhali ezingayakha kubempilile, futhi benanzele ukuthi bakusebenzisa njani.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo, labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa.
Ye, abantu bayaluthakazelela kakhulu, safake i-application i-advert ukuthi abantu be-apply-e. Ba-apply-e abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kutekisela ukuthi abantu bayafuna ukufunda, bayaluthakazelela uhlelo lonolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutsha nini?
Uhlelo lolu lingathi zigaba ezintathu. Luyaqalisa ngo-January 15, yisiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesithi i-online, befunde behlezi endlini kwi-internet lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yiko lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.
Lo ngumnumzana Zenzele Ntebele exoxa ecingweni loGaino Gumede weStudio 7. Thank you.
lesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukholo lwesiKristu lezinye inkolo kuqakathekiswa kakhulu yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations elezinqumo ezibalisa ese-United Nations Universal Declaration of Human Rights, United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, i-Helsinki Accords lezinye ezimbalwa. Ilizwe leMelika likhuthaza ukuthi abantu bakhonze abakufunayo. Amazwe akhuthaza lokhu kukhanya elabantu abaphilisana kahle njalo kule nqubekela phambili kwezenotho. Kukhanya kulokuhlukuluzwa kwabantu abakholwa okutshiyeneyo kwamanye amazwe lapho abanye abavalelwa entilongweni kube khona njalo ababulawa nxa befuna ukulandela ukholo lwabo. UHazen Wade isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi baningi ohulumende abancindezela abantu ukuthi balandele ukholo abalufisayo. Nyaka yonke umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumele asebenzise umthetho we-Religious Freedom Act wabunjwa ngomnyaka ka-1998 ukuthi aveze amazwe anqabela uZulu ukuthi akhonze akufisayo. Ngompalakazi umnumzana Rex Tillerson wetule ugwalo oluveza amazwe anqabela abantu ukuthi balandele ukholo lwabo akugqela eleBurma, ilizwe leChina, ele-Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Turkmenistan kanye le-Uzbekistan. ELePakistan lalo libonakale njengelizwe elingavumeli inkolo ezishiyeneyo.
Lapho belilalele utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lanxa iningi labantu lisithi imizamo eyenziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe ayitshengisi impumela, abanye abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, bathi kufanele uMongameli Mnangagwa aphiwe ithuba.
Ngizwa mina ekhuluma inkulumo yakhe ayikhulumise South Africa enxusa abantu ukuthi kuyanini lize investe elizweni lakini livusa ilizwe lakini. Imithetho leyana eyayifakiwe ukuthi nxa ufuna ukuthi uinveste uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uye ukuthi i-51% of ownership imele ibe nge-indigenous person. Khonakhona kwakusitisele emuva kwezi-indigenous, i-indigenous ngiya-investa ngalo. Mina ngibona ngani isayini yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajintsha izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngoNovemba, kathesi nguJanuwari. So mina ngibona ngani khonkhona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongasithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lobubelo ngesikhathi, but okufunekayo ukuthi amaZimbabwe nisele patient. Xa sabekezelela umgabe for 37 years, sehlulwa kuyini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga? Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini?
Akukabi lomahluko omningi ukuswelakala kwemali, asikabi leqiniso ukuthi amazwe angaphetheya laphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi engabuya azoinvesta elizweni.
Bona ngani la mazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe, uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu kalacuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana ibizindela abantu abavela kwamanye amazwe bazeinvesta. Okwakathesi kungakabi lam-election, abantu basasethele emuva basesaba. We have to end khonukhani ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabweans babona ukuthi uhulumende wayephatha njani abantu babe bephuma mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe etshintsha ngayo, kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe lokhu beyithanda. And into abayithandela iZimbabwe yile ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo. AmaZimbabweans sisebenza nzima, amaZimbabweans abantu bangaze babuye bazevula amakhampani abo, abasoze baswele abantu abasebenzayo ncwadi amaZimbabweans abantu abakhaliphileyo.
Lowo nguDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseWashington State.
Ichi waza Friday, my time.
Kuwaza Friday lamhlanje intathelezi indaba yethu uEzra Sisasfanda uhamba lomculi wekwaito odla ubhedu wobulawayo unkanyiso moyo.
Tibati balokuluva hayi lo ayisiye ongutsotsi kodwa ke ngoculayo balaleli ukuluva 7 awuchazele abalaleli ngamafichane ngembali yakho
ibizo lami kuthiwa ngonkanyiso moyo kuluva 7 the name kuluva 7 because kuluva intwana yaselokishini and u 7 is the number of perfection so kuluva 7 is umuntu represent abantu baselokishini kahle kahle I'm a voice for the people in the ghetto kahle kahle ngiy voice yabantu abaselokishini nje umculo wami uhlaka unxibene I hip hop le kwaito uhlanganisa kanjalo
kahle kahle umculo wakho lo ubizwa kuthiwa yini kuluva
mina ngicula umculo we hip hop ngicula ngesindebele ngesilungu ngifaka isilungu mbijana ngiphinde njalo ngifake lesishona ukuze ngikhone ukuthola a wider audience ukuze ngikhone ukuthi abantu abaningi bakhone ukuzwa umculo wami njalo ngihlanganisa umculo wami ngifuse le kwaito ngihlanganisa le kwaito le hip hop nyana nje ukuthi ukhone ukuhlabusa
Mausanda usechuma sikuhlelo Woza Friday siphethe uGuluva 7 lapho asijabuleza khona ngomculo wakhe wekwaito hip hop zona ingubo zakho zitholakala ngaGuluva
umusic wami wonke utholakala online njalo la kuma radio station ma ufuna ukuthi uthole directly from me ungangithola kuGuluva 7 on every social media GULUVASE7EN lapho yakhona ukuxhumana lami ukhona ukuthola ke umculo wami directly from me or directly ngikhona ukufunika ke ama link lapho ongawudownload khona
ukhanya kobulawayo baphethe guluva yona ke kusasa yakho ibona kanjani
eminyakeni emihlanu ngizibona lami sengiku international stage cause international stage is where every artist wishes to be okwamanje ngisaphusha nje ngisaphusha umphando wami ngilapha locally hopefully inkosi mayibekele 2018 uzongithatha angise regionally and from regionally to internationally or from here to international you never know Kuluva 7 one time welcome to the city of kings yeah, she must be like my baby face shining like a dime she my queenie face I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby face. Shining like a dime, she my queenie face. I be on my throne on a daily basis.
We are Chabalisa, Ogubona, Incha, Ingena, Gosamturo, Wenagiti. Unkanyi Somoyo, Uzalazo Gamnan. So Chaiva, who's a great follower, Womkulo Kuluva 7. That's a good hello. Waza! Waza Friday. Sizivala ke manje ngaye uGuluva imene Studio 7 igama lami uEzra Jesus Banda libe lempela viki elithukela ngethe jetha Guluva This my city, bomfazi ushaya indoda kwantuthu jethunga langeke ke kuphela amafika kwanyama kayingeke kuphela kuphela amazinyo endoda kasalaziwa khona emakholeni ngodola dola yeah RIP to babu nyongolo father Zimbabwe in my city simbiza mqabuko siri kamajayivana Sandra Lomaravini ama PA kukhuna I know I got it in me Chester Yeah, she my city like my baby face. She shining like a dime, she my queenie face. I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, she my city like my baby face. She shining like a dime, she my queenie face. I be on my throne on a daily basis. Welcome to the city of kings. Yeah, she my city.
Unkanyiso moyo ubeku Woza Friday eletsha helidala uEzra Jesus Banda igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili
kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawunti.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elasi Mutsuri wethekelela amabhanga atshiyeneyo eHarare ezibonela udubo lokusilela kwemali.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Lontungamile Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.